Soko isika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 5 kuMpalakazi 2021 ngoGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje, bayakhala abantu ngokubhubha kwaDoma Vinga obelwela ilungelo loluntu.
Ungumuntu okade efunda amalungelo, ehamba amalungelo, ebona amalungelo.
Abanikazi beplazi le-Esidakeni Farm bathi sebelithathelwa ngu-Obed Mpofu.
Sebezothatha indawo yabo abayiphiwe nguhulumende, besitsho bekhomba le indawo okuthiwa iphiwe imswelangubo farm engeka-former minister u-Obed Mpofu.
Umnumzana Mpofu uthi wanikwa ingxenye yepulazi leli ngurhulumente.
Ngela kuphunywa laphasi nxa sithethi abantu sizaphunywa njengoba nethe kusukulwa kadwe thina siza kwenzela ndlela umthetho esisunikwa ngurhulumente.
Yamemetheka igciwane le-COVID-19 eZimbabwe. Namhla sixoxa lembongi elodumo u-Albert Nyathi.
My question stood yesterday. My question still stands today. My question shall still stand tomorrow. Ngakho ke we shall stand on his grave, not mourning but singing the war cry, Bulala abathakathi.
Zalethulela ezamasiko kanye lezokholo lwesiKristu. Zonke lezindaba lezinye zizozizwa kulo msakazo. Bayakhala abantu abaningi kwele Zimbabwe ngokubhubha kukaDoma Vinga, igqwetha ebelilwela ilungelo loluntu ekunhlanganiso eye-Human Rights Watch. Udokotela Edgar Munatsi, umnewabo kaMoyi, uthi kwephula inhliziyo ukutshona kukaMavinga. Kavezanga ukuthi ubulewe yini. Abanye abantu abadabuka eZimbabwe abahlala emazweni atshiyeneyo sebevule isikhwama sokuqhubekela phambili ngomsebenzi kaMavinga esibizwa ngokuthi iMoyo Solidarity Fund. Omunye wabadabuke emoyeni ngumnumzana efidlela Ncube osebenze kakhulu lo Mavinga.
Sisebenze sonke silwela amalungelo abantu. Ungumuntu okade ephefumula amalungelo, ehamba amalungelo, ebona amalungelo, elwela amalungelo kuso sonke isikhathi. Kazange walukhohlwa uhambo lwakhe emhlabeni ukuthi uzamela amalungelo abantu kuso sonke isikhathi. Umuntu okade engalwazi ubandlululo nxa kusize emalungelweni abantu, amalungelo abomama, abobaba, konke kuye bekufana. Silahlekelwe kakhulu ngokudlula kwakhe emhlabeni, silahlekelwe isizwe, ilahlekelwe i-Africa.
Omunye njalo ngumnumzana Ngabuto Mabhena, umgcini sihlalo wenhlanganiso eye-Zimbabwe Community in South Africa.
Kusichiye sikhathazekile emoyeni, besingacabangeli ukuthi yinto engenzakala ngalesi sikhathi esiphakathi kwaso. Lapho izalwane zaseZimbabwe zincitshwa khona incwadi zokuhlala eSouth Africa, lapho abatshayeli bamaloli behlaselwa yindoda le besisebenza layo kakhulu odabeni lwezalwane zaseZimbabwe ezihlala lapho eSouth Africa. Yikho ke ukudlula kwakhe emhlabeni kusishiye sikhathazekile enhlizweni. Sithi umoya wakhe awulale ngokuthula.
Uyakhala nomnumzana Joseph Juma okudalele Central Committee kubandla lezanu PF.
Indoda esihlangane kuplatform naleyi Studio 7 okweminyaka ethize siphuma enhlelweni ezitshiyetshiyeneyo lapho besibamba udaba lweZimbabwe, udaba lwabahuquluzi benotho. Ibindoda elombono otshiyeneyo sibili, kodwa into engiyikhwabithe ngayo ukubana ebeleli hlonipho. Besihloniphana noma singaboni into ngokufanayo, besingakaze sithethisane besilwe, besifaka imbono yethu ngendlela elokuhlonipha phakathi, indlela eyenza ubana noma sihlangana buso ngobuso besingeke sadumelana, sesisithi mhlawumbe sikhubazene ngabo ke somele silwe.
Umdeni kaMavinga uthi usalungisa ukungcwatshwa kwakhe. Abanikazi bepulazi lesidakeni eNyamandlovu esobeleni sebethebeleni North bathi usomabhizimusi njalo isiphathamandla sebandla lezanu PF uNuzana Obethe Mpofu uzengene eplazini leli esithi walinikwa nguhulumende. UMnumzana Sipho Sami Malunga umntakamuyi uSidney Malunga wanikwa isicoco seqhawe lesizwe njalo wangcwatshwa emathuneni eNational Heroes Acre eHarare uthi izithunywa zikampofu sezilima esidakeni farm. UMalunga wathenga ipulazi leli ebambisana nosomabhizimusi uMnumzana Charles Moyo lo Mnumzana Zephania Dlamini osebenza eNational University of Science and Technology. UDlamini uthi izisebenzi zikampofu sezilima lapho akade bekhangelele ukuthi bazalima khona amahanyanisi.
Ngolwesihlanu lolu kufike elinye iqembu labafana besenza umcimbi eplazini bethi sebezothatha indawo yabo abayiphiwe nguhulumende besitsho bekhomba le indawo okuthiwa iphiwe imswelangubo farm engeka-former minister u-Obethe Mpofu. Bakwenze lokhu ngolwesihlanu emini yantambama. Izolo ngomgqibelo sibone sokungena itharakita isizolima kwenye insimu yethu ebesikhangelele ukuthi siyahlanyela kiyo i-onyeni kungakafiki iKhisimusi. Babhizi nje njengamanje lakho balokhu bavukele khona baqhubeka ngokulima kwabo. Asikhulumisani labo, siyabekela ngoba ukhanya ngabantu nje abathatha umthetho bawufake ezandleni zabo. Sizabona lapho kuyawela khona induku loxa uxa.
Umpofu uthi uzethatha umhlabathi awunikwe nguhulumende.
Angingenanga esidakeni farm ngizwe yi-Ministry of Lands bona indawo abanikwe nguhulumende khona ngale efarm. And kakula nkulumo ebekhona mayelana ngomalunga ukuthi ngekeyakhe. Bona yena umalunga ngiwaqalisa ukuthengisa ilizwe lomhlaba wonke khona sende ofaleni. Ngingakayiboni le ofaleti yakhona. So ithe sifika abeministri babiza basibiza bathi bafuna sithengisa indawo yakhona and bahambe labafana izolo bayithengisa indawo yakhona. And isikhathi njengoba sisezulu sesiqalisile basaqalisa ukulima and akula nto ezasimisa lakhona sekunjani. Into emangalisa nje ukuthi sefuna ukuhlambaza. Sefuna uphonga uthethisa, ukhuluma amanga, ukwenzani. Akumncedi ngalutho. Ngitsho asekumncedi ngalutho. Ngabe ngumuntu olengqondo, olenhlonipho, ngabe uhlale phansi wakhuluma labafowabo ukuthi khona kuyini okwenzakalayo. Kodwa ncathi sithi uzazama ukuthi adinga, ngokuthi wonke umuntu sefona ukuthi wakuhamba nje wakuhamba. Iqiniso lonke ukuthi iplazi ngekahulumende esinikwe nguhulumende. Vele ngasikwazi ukuthi umalunga ule plazi kwafana. Ngayelalo kalethi incwadi yakhe, singayibona incwadi yakhe yokuthi ngelakhe, sizabuyela kuhulumende siyebatshela ukuthi iplazi leli singelomuntu, kanti singasinika njani iplazi lomuntu. And njengoba ngatsho ukuthi yena indawo leyi sinikwe nguhulumende, kasinikwa ngumalunga. Kavela kuphunywa laphana, nxa sithi abantu zaphunywa, njengoba nethebusukulwa. Kalwe thina siza kwenza ndela umthetho esinikwa nguhulumende.
Izisebenzi eziningi esidakeni farm zilakho ukulahlekelwa ngumsebenzi nxa umalunga labanye bakhe bengathathelwa ipulazi leli. Kuyamemetheka umkhakha omutsha wegciwane le-COVID-19 eZimbabwe obizwa ngokuthi yi-Omicron. Uhulumende uthi kumele abantu bazivikele ekutapheni igciwane leli ngokulandela iziqondiso ezethulwa yinhlanganiso yezempilakahle e-World Health Organization. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba.
Umsekeli kamphathintambo wezempilakahle uDokotela John Mangwiro uthi kumele abantu baqaphele umkhakha owe-Omicron omemetheka ngamandla elizweni.
Randomly feed COVID-19 positive cells from the National Microbiology Reference Laboratory tested positive for the Omicron variant.
UMangwiro wethule lokhu ngesikhathi uhlangothi lwezempilakahle luvika ukuba kulomuntu oyedwa obulwe ngumkhuhlane we-COVID-19 izolo wathi abedlula inkulungwane 1082 bahlolwe batholakala beligciwane le-coronavirus. UMnumzana Michael Sibanda uhlala eJombe ngomunye wabasanda kuhlaselwa ligciwane le-COVID-19.
U-Omicron ithe ingigqehlisa bengicabanga ukuthi yi-flu kodwa ngathi ukuhamba kwesikhathi abona sengitshiselwa umzimba wami usutshisa sengiphela amandla ngaswela lokuthi ngenze njani lokuthi ngidle ngingadli ali chamsenzima lokubala kusabaleli
umkhuhlane lo usuphazamisa abantu abaningi abagucela umnumzana Mike Dungeni odabuka esigabeni sakugwesela eJombe
iCovid-19 le enja isisiphambanisile ukusebenza isisiphambanisa abantu bayafa ngabe uhulumende uyasinceda ukuthi iCovid-19 le ingabi ingaphambanisa abantu ngabe uyasinceda ukuthi abantu bengaguli ngayo abantu abaningi abantu behlale ezindlini kahle kahle
kunabanye abashithwa yisinqumo sikahulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa othi abavela kwamanye amazwe kumele bahlale isikhatshana bevalelwe ezihonqweni ezibizwa ngesilungu ngokuthi ngama-quarantine centers ukwenzela ukuba bengamemethekisi igciwane le-COVID-19. Omunye wabahlutshwa yisinqumo lesi nkosikazi Melody Chikumbu isakhamuzi seHarare.
Umkhuhlane lowo owe-COVID-19 omutsha usehlasele abantu and sudumele futhi eZimbabwe suyenze ukuthi kube nzima futhi ukuthi izivakashi zethu zibuye ukuzosibona ikakhulu abavele eGoli omalayisha sekumele ukuthi nxa bebuya beye ku-quarantine 14 days and isikhathi sabo sebe sidleka khona ngale.
Lokhu kusekelwe nguDungeni obekhangelele ukwethekelela eZimbabwe ngesikhathi sekhefu lekhisimusi.
Ya, likhulu lisiphazamise kakhulu ngoba kade vele sinamaplani ukuthi sibuye ekhaya khona ngapho. So njengokavele kathi sesile sikhathi singabuye ekhaya, so ayisiphazamise kakhulu.
Uhlangothi lwezempilakahle lubika ukuba kunabantu abafika phose izigidi ezine 3.9 million asebesihlaswe ijekiseni yokuqala yokuzivikela kugciwane le-COVID-19, kuthi njalo abafika phose izigidi ezintathu 2.9 million sebehlatshwe eyesibili. Ngimele iThito 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Wenze emaphandleni namhla sisesigabeni seNyamandlovu esabelweni seMathebeleland North, lapho sikhuluma khona lezakhamizi ngokunqabela okwenziwa ngamanye amadoda abulala amakhosikazi abo. Sekulenyanga ezimbalwa uClifford Phiri wabulala ikhosikazi lakhe uMaggie Ndlovu waphosela isidumbu sakhe emgodini omdala. Kunqabelwa njani konke lokhu? Ake sizwe umnumzana Manzana Ncube odabuka eNyamandlovu ekhuluma ngodaba lolu.
Ukuze kuvinjwe lokho siyadinga ukuthi uhulumende labo bonke abasiphetheyo nasemakhaya befundiswe abantu, efundiswe amajaha ukuthi umuntu wesifazana uphathwa njani, njalo udlame alukaze lwalungisa lutho. Okoniwa ngomlomo kulingiswa ngomlomo. Nxa ngabe usibona ukuthi kulohlupho phakathi kwalo othandana naye, ohlala naye, biza owesithathu azoncedisa ukuze lolo hlupho luxazululwe.
Uncube uphinde wathi,
siyakhumbula ukuthi kudala bekuthi nxa kulohlupho kubizwe abadala, ikakhulu obabakazi. Obabakazi yibo abantu bebizwa kakhulu nxa abashadileyo abathandanayo sebele hlupho ukuze bazoxazulula lolo hlupho. Okunye siyacela futhi ukuthi siyazi amalungelo abantu into enhle, kodwa akufanelanga amalungelo lawo siwa abuse, ngoba uku-abuse amalungelo lawo yikho okugcina sokwenza kungabi lokuzwana phakathi kwababili abathandanayo okanye abathetheneyo.
Sifunde njalo lo nkosazana Tryphene Mpala.
Ukuze kuvinjwe ukubulawa kwabesifazane, kumele thina njengomphakathi sisukume sibikele abaphathi bezigaba lamapholisa ukuze lezo zeplamthetho zibotshwe zijeziswe ziyehlale ejele, kuthi lalaba abanye abaseleyo babe lokwesaba. Njalo thina njengabazali kumele sifundise abantwabethu ukuziphatha ngenhlonipho, ukuze umntwana oyintombazana ahlonipheke, yikuthi laye lapha ahamba khona azihloniphe azehlise.
Siluqhuba lapha udaba lwethu lwalamhlanje, sizabe sikwesinye isigaba ngeviki ezayo. Le yi Studio 7 esakaza eZimbabwe Lesizwa siphuma ngapha eVoice of America eWashington. Singangeni kusigaba esilandelayo, sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abazali baka-Ethan, umntwana odumile wabulala abanye bakhe abane esikolo se-Oxford High School eMichigan kwele Melika, sebebotshiwe kulandela ukujingwa kwabo ngamapolisa. Umnumzana James Crumbly nomkakhe unkosikazi Jennifer Crumbly babotshwe izolo edolobheni le-Detroit, bahanjiswa enkambeni yamapolisa lapho bethweswe khona icala lokuncedisa u-Ethan ekubulaleni abanye abantwana. Bahanjiswe enkantolo lapho abathweswe khona amacala la banikwa isibambiso sebhondi esifika ingxenye yesigidi umuntu munye ngamunye $500,000. Umongameli wakwele Gambia, umnumzana Adama Barrow, nguye okhokhelayo kukhetho lukamongameli wele Gambia. I-Associated Press ibika ukuba ukhetho lolu olwenziwe ngomgqibelo lokuqala phakathi kweminyaka engama-27 years ukuba owayengumongameli umnumzana Yahya Jammeh engancintisi kukhetho. UJammeh wabaleka elizweni wayahlala kwele Equatorial Guinea kulandela ukushiswa kwakhe embusweni ngomnyaka 2016. Uhulumende wakhe wayebulala abaphikisayo. Okwamanje uBarrow usenqobe ezigabeni ezingama-36 phakathi kwezingama-40. Sinesizwe ezamasiko. Kwezamasiko lokuphila kubantu nsuku zonke, siqhubekela phambili le ngxoxo yethu lezangoma. Silomakhula kulinywa Dube. Siyakwamukela uhlelo babo.
Ngishabezile sibonge ke abalaleli abathi balalela iVoice of America uhlelo olukhulu kakhulu olwazi umhlaba wonke odumileyo ngaka ngumagula ngulinga endaweni yasekhezi emaphisa phansi kwesankabuko kanyongolo. Ngokobunyanga egcine ngelikashumi emethi ngisangoma ngenyanga. Ngiyathwasisa abantwana abahlutshwa abakubo ngoba ngikholelwa yilokhu ukuthi lokhu ungakuqhubeka kamdlalo kude ngedolo phansi kodwa uma ungabawenzi umsebenzi wabakubo.
Ye, singathi konke lokho kwenzayo kuyaphutshiswa kumbe kuhamba njani? Akutshela abantu.
Mina lento ngiyiqale I was doing 33 ngangathi ngelifoxa umama uma engabe elalele engidlalayo umazali uthumbu wami engidlalela kuthi ngakuhlengezela inyembezi ngoba ngike ngathunjwa esisini samanzi ngathunjwa kodwa ekuthingeni kwami akuzange kwenziwa isiko langempela ahlukumezela namanje ngokwamehlo amacro asathi kahle ngendlela yokuthi ngigcine sengidlulela empilo esibhedlela laphana ngihlalile impela kucishe unyaka wonke ezinye ontanga bami befunda. Ubizo engaba nalo since ngikhula lolu engilwenzayo. Siyathokoza.
Ye, so singathi-ke kwini wabo kubona nxa kuwukuthi abadala sebekubonisa lapha kwenzakala njani khonokho?
Ngiqala ukuhlupha ngimnani ashupha ngomoya bakwazise ubaba ongizalayo kumakho izidi zesikude ke ubaba wami wayethanda ukuyibonja kwaze kwayana angena enkonzweni yoluntu ngaze ngayathwasa enkonzweni enkulu yakamhlobo umhlobo kwamasipala.
Ye, so-ke kusuka lapho-ke waqala-ke ukuthi welaphe izangoma ziyelapha kumbe vele kuyabe kuyinyanga kuhamba njani?
Izangoma zaba ziyelapha yize nje sekukhona zangoma mbumbulu ngoba la kunomnetho khona okujeka khona kungontintiyana nokungodidiyana kuyanjena. Manje sizathini ngoba phela sekukhona sokumele abantu abalaleli bonke bacwaye izangoma ngoba kukhona izangoma mbumbulu kukhona izangoma ezelaphayo kwangempela kukhona angeke ukwazi ukuhlukanisa kodwa uma uthunele umntwini uyayizwa lento iyasho nakwemzimbeni ukuthi iya kubantu izangoma ziyelapha impela ngishinga into engayisho nje ukuthi ziyelapha noba yikuphi umuntu usanzelapha kodwa bekwamele licwaye ngoba iBhayibheli nalo latsho ngensuku zokugcina kuzoba khona abavule futhi bamanga nezangoma ngamanga nje.
Ye, akutsho-ke ukuthi lokuthwasisa uyathwasisa abantu
wenza kangakanani konoko njalo sizothwa sisabangani
ukuthiwa sifisa mangicabanga manje cabanga ukuthi mina iyafika inombolo mangicayibala iyafika kozu i-26 ishiya ngale kwakho njalo engibathiwa sisibeye mina bayashisa ande futhi bayalwazi ibintu bayakwazi ukuhlonipha umuntu bayakwazi ukuhlonipha inkonzo njalo mina la engihluke khona ngokuthiwa sisa angimlashi ngisho umuntu esikhono ngoba ngitholelwa yilokhu ukuthi umuntu kayenzi isintu sakubo usesemasinya asheshe aphindele esikolweni sasemasinya
sithathe leli thuba ukuthi sibonge isangoma uMagula Kulinywa Dube sinethemba lokuthi sizahlangana singabaphindileyo ngeviki ezayo sokuyisikhathi sohlelo lokholo lwesikristu
Ngiyalamukela kuhlelo fuselela umoya igama ngontungami lenkomo lamhlanje ngilomfundisi usenisifanda ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi
Ngiyabonga ukwamukela kuhlelo ngiyabingelela abalaleli bethu namhlanje kusihlwa olunye njalo uhlelo lwethu lokukhangela ilizwe likaNkulunkulu
Usiphatheleni namhlanje
ngicela balaleli bami sike sibale kumaHebheru ichapter ngeka 12 kuverse eka 8 njalo sisiya ku 9 lo 10 lithi loni ilizwe lenkosi kuqala wathi imihlatshelo leminikelo yokuthiswa leyezono kawuyithandanga kawuyithokozelanga iyona inikelwa ngokomlayo wabuya wathi khangela ngizile ukwenza intando yakho ususa okokuqala ukuze amise okwesibili ngaleyo ntando senziwe sabangcwele ngokunikela komzimba kaJesu Kristu kanye kuphela ngiyathokoza kakhulu balaleli ukuba sikhangela indaba eqakathekileyo namhlanje khona kuyikuthi bengifuna sikhangela imbali ukuthi kudala kutestamente elidala kusivumelana esidala uNkulunkulu ayelaso labantu bakhe beIsrayeli nxa umuntu wayewonile kwakumele ukuthi ngomnyaka lo ahambe ethempeleni kumbe nxa eyisikhulu uyabelemvu kumbe inyamazane ezithize ahamba lazo zisiyabulawa zibe sezitshiswa igazi lazo lithathwe ligcotshwe laphana limele ukuthi izono umuntu azenzileyo ngalowo mnyaka ziyabe sezingaphansi kwegazi lelo kodwa-ke lapho esifika ubalayo umlobi wamaHebheru uthi yena kwakudingakala ukuthi ngomnyaka langomnyaka umuntu owayewonile wayebuya le nyamazana ukwenzela ukuthi igazi lenyamazana yena libe yilo elimela isono somuntu kodwa lalingakwanisi ukuthi nxa inyamazana leyo ibulewe lo nyaka ikuvimbezele kumbe ivale izono zakho zomnyaka ozayo kwakumele ukuthi umnyaka ozayo njalo uyedinga futhi enye inyamazana yokuzonikela ichiselwa ukuze izono zakho zithethelelwe kumbe le muli yakho wawuletha inyamazana usenza njalo kutho ukuthi lokhu kwakuyisivumelwano uThixo ayelaso labantu bakhe baka-Israyeli kutestamente elidala itestamente elidala lona lingumfanekiso owetestamente elitsha ngakho-ke itestamente elidala lagcwaliseka kuJesu Kristu uyaloba lapha umlobi kumaHebheru uthi yena uJesu wathi esiza uNkulunkulu wasesithi kuye angisafuni ngihlatshelwe angisafuni imnikelo kumbe ukutshiswa kwezinyamazana legazi laso kodwa sengifuna wena Jesu umele umuntu wonke kumbe ngumuntu omnyama kumbe ngolikhiwa kumbe lishona kumbe lindebele ukwenzela ukuthi igazi elizachithwa nguJesu libe yilo-ke elingembesiyo izono kuphela kodwa elisusa izono kokuphela kanye kutho ukuthi kuyabe kungasadingakali futhi ukuthi kube lomunye futhi umhlatshelwe ukuma kwaJesu esiphambanweni kuchitheka igazi lakhe yikho-ke okwahle kwasusa ukuthi akuselandingeko ukuthi siyebulala izinyamazana ethempeleni kube ngumtshiselo igazi likaJesu yilo lodwa kuphela elisusa izono umuntu abe msulwa nxa eseme phambi kukaNkulunkulu uNkulunkulu.
Akuyiphethe mfundisi.
Ngakho mlaleli wami, namhlanje umbuzo oqhakathekile kuwe. Kambe wena ezakho izono sezasulwa yini ligazi likaJesu? Kasithandazeni. Baba ngegama likaJesu kulaba abalaleleyo, yathandaza ukuba namhlanje igazi lakho lizowesula kanye izono zabo. Bekhululeke bathole iculo elitsha, bekwazi ukuthi izono zabo sezithethelelwe. Ngegama likaJesu yathandaza. Amen.
Lolo bekulohlelo fuselela umoya silomfundisi uSenisifanda. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungamile Nkungo.
Siyabonga kakhulu Jaheli Dala uNtungamile Nkungo. Njengoku lithembisa kwethu, ake sizwe u-Ezra Chisa Sibanda exoxa lembongi elodumo u-Albert Nyathi.
Ingoma le usenzeni na? Akusitshele ngayo.
Usazeni na ngimkhompoze ngo-1993. The same day okwadutshulwa khona uChris Hani yikho engakhompoza le ingoma. It must have been 1993. Nezwa ubuhlungu kakhulu. Umuntu uspend iminyaka yakhe eminingi eku-exile ezama ukulwela ilizwe lakhe labantu bakhe. Saturday ngisothwa kulesi sifaya waba ekhaya and then uyajoga asjogela, probably having spent over 25 years asjogela babe mdubula 4 bullets. So kwangisinda lelo la ngahle ngayikhompoza ingoma. But ngabiza uproducer Katomeni ukuthi ahlabele and so on and so forth and labo Naomi to appear ku video. But abantu vele always wondered ukuthi uproducer Katomeni ngiyahlabela engomeni leya kodwa Naomi ngiyavela ku video. Kwahamba njani? It's because nine is a hamba for 6 months at Denmark. Ku 1994. So uPrudence waye busy kakhulu ngeexamination mid-year exams right towards uJune ngabo June rather towards July so ngama mid-years so ngoba waye busy ngasengithatha nawo
uthazo is my man apart
yeah
asitshele ingoma sizwe ke ukuthi kuthwana ngibantu labahamba khona ngibhoda lakadrobheni kobulawayo bebenza kokhana sikuze ukwenza kathi silawenzela abalaleli
mina yeo
ye usiza brokhela uba yipoyinti ngokwayo yesu kuyizwekele
people of the accursed world tell me what honesty is there when you are summoned unto the table to discuss peace when you are disarmed and suddenly four bullets have to greet you and you say peace all peace unto the whole world. But what peace? What justice? Whose peace? Whose justice? How can I be expected to be peaceful where there is no peace? To be just where there is no justice? My friends, my question stood yesterday. My question still stands today. My question shall still stand tomorrow. Ngakhoke, we shall stand on his grave, not mourning but singing the war cry, Bulala. Abathakathi
yingume kwezoba lodu
ya ngifunanga ukuthi ngiqhubekele phambili ngiqhamba amabizo lawa namuntu ngicine la yes ingoma eyenza ukuthi ngibe lodu ngiqiniswa
ibahle kwamemethe kumhlaba wonke wabakwazi lakathesa abantu ke yingume esilanda ama 30s lokho bekwazi
yes something interesting is ukuthi mina ngathi ngise Denmark ngangisaziwa kuphela ngama students esafunda sonke it was 94 naye eDenmark yasali ngizwa sengihambile mina that video now sengivelale ngo 95 xa ibuya ngibona abantu bangikhangele e-airport wonke umuntu lo mina sengithi kathi ngiyenzeni kathi ngizikhangele ukuthi kathi abantu
laba bazobona ku-TV la
Siyabonga kakhulu Ezra Chisa Sibanda ungadinelwa kusasa. Ubeqoqa lembongi elodumo uAlbert Nyathi. Siyokuba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Olivalelisayo ngoKipsu.